ipatse jabo wala yise ku 256 million United States dollars amadola se America la ngakho ukuthakathikile ukuze achieve lokho esingathi you want to rehabilitate infrastructure ekade isindala egoqela amasuwa pipes egoqela amapipes amanzi adabuka mthokotho esingathi kuyimprove i-service delivery lemgwaqo wethu. Ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale iy'ndleko lezi ezibuyayo esingathi ngama-water ngama-bills ababuyayo inyanga zonke, ngoba ibhajethi leyi thinayithi abahlali ababulawayo esingafanda ukuze ngithumelele ngakade siye ama-256 million amadola se-America lawa ayisiwafisayo ukuthi ibhajethi fane singabhadala from isibhadale kuhle izinto zizahamba kuhle edolobheni lesawobulawayo. Kathesi ngikhuluma kanje idorobha abahlali thina bakobulawayo sikwereta imansipala over 200 billion babenzolayo imali leyo ukuthi nxa singabhadalwa konke lokhu esikhala ngazo ihlupho zakobulawayo engizibalisileyo zingavuka ziqeziwe. Ngakho asizameni izakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi i-service delivery esiyifisayo edolobheni lethu, singayifisi kuphela kodwa siyiyenzenini ngokuthi sincediseni sibhadaleni